Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Lingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba elingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 20 Nhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
the cornerstone of the Second Republic is dialogue as a means of resolving the challenges that may arise in our nation and the sharing of knowledge amongst us as Zimbabweans.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abenhlanganiso ezisebenzelana lohulumende ukuba babe lesineke lohulumende wakhe ngoba ephakathi kokwenza imizamo yonke ukuguqula ezomnotho welizwe.
We sent our reference lab to the regional reference laboratory, which is situated at the National Institute of Communicable Diseases in South Africa. Usually, they take a turnaround time of about 5 days.
Owesifazane osebenza edolobheni le-Wuhan kwele-China obecatshangelwa ukuthi lo mkhuhlane we-coronavirus lokhu esagciniwe esibhedlela se-Wilkins Hospital e-Harare. Abafuna ukusungula imisakazo banxusiwe ukuthumela izicelo zokuthola amalayisensi kuhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze abenhlanganiso ezisebenzelana lohulumende ukuba babe lesineke lohulumende wakhe ngoba ephakathi kokwenza inguquko edingakalayo kwezemnotho welizwe. Umnangagwa uphinde njalo wanxusa abamabandla ezombusazwe abelokhu bengakabi yingxenye yedale lokukhulumisana kwamabandla ezombusazwe elithiwa yiPOLAD ukuthi bazophatheka. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Bebelibaziswa ngokunenye abamabandla ezombusazwe abesemkhosini wanamhlanje womanyano wePOLAD ogoqela abeqembu leprison band ngengoma ebezimumethe imibiko ekhuthaza ukusebenzisana ukuthuthukisa ilizwe. Umnangagwa utshelela umbuthano owenzelwe eHarare International Conference Center namhlanje ukuba abantu kababe besineke.
We are undertaking these reforms on our own, with no support from international financial institutions.
Senza konke lokhu sizimele, kungekho sizo esilutholiswa ngamabhanga kwamanye amazwe, njengalokhu esikubona kusenzakala kwamanye amazwe. Lokhu akuyisenza sibuyele emva, sizoqhubekela phambili. Inguquko isiza thina. Kungakho sizoqhubeka sisenza konke okusemandleni ethu. Sizimisele ukuba yingxenye yamazwe omhlaba, sisebenzisana kwezomnotho hathi njengabantu abaphila ngokutshela.
Of nations as economic partners and not as beggars.
Wengeza ethi akula enye inkundla yokuxoxisana ngentuthuko yelizwe kwezombusazwe lezomnotho ngaphandle kwePOLAD. Kodwa isikhulumeli sogatsha lwabasakhulayo kubandla le-MDC kobulawayo, uSwedan Chiroza, uthi kabakunaki ukunxuswa kwabo uPOLAD ngoba kuyinkundla abangayihloniphiyo.
IPOLAD yisiphamaso, yisinanakazana sikamnangana. Nxa ikhona umuntu okhangeleke impumela engcono kuPOLAD kaphinde akhohlwe.
Oze emele inhlanganiso ye-United Nations Development Program, UNDP, umnumzana Georges van Montfort, uthi okumqoka yikuba ilizwe libe lombono okhangela elakusasa ukuba umnotho uyabe ukusimo bani.
For any economy to grow, people need to be healthy and educated. Elements that has long been a tradition of Zimbabwe, the investments in both the education and health sector,
abantu kumele babe ngabaphilileyo njalo betholiswe imfundo yaphezulu ukuze umnotho uthuthuke. Uhulumende weZimbabwe ubezithuthukisa sonke lesi sikhathi. Kuyadingeka ke ukuba uhulumende aqhubeke ethuthukisa lezi nhlangothi nganxa isimo kwezomnotho singesihle elizweni. Konke lokhu kudinga imali, kungakho abenhlanganiso ezisebenzisana lozulu bazimisele ukusiza kulokhu. Kodwa kulesidingo sokuba ibe khona imizamo yokuzithuthukisa ngemali yelizwe.
We're seeing progress on that area as well.
Unkosazana Abigail Mumpambi wenhlanganiso ye hashtag this constitution uthi iqakathekile imihlangano yalomhlobo ukwakha ilizwe.
Abantu bakhulume ngokuqakatheka kokubambana uma kuwukuthi silakho ukuthi umnotho weZimbabwe uqhubekele phambili, mhlawumbe sibe le new start going forward. Kodwa ke mina ngokwami ngikhangelele ukuthi uma kuwukuthi silakho esingathi khona lokhu sesiachivile, sizabe sesikhuluma ngeimplementation.
Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Japhet Moyo, yena uyasola isithunzi sePollard.
Kukuye ke mkhokheli welizwe ukuthi uyabafuna abantu yini kuPollard kumbe hatshi. Thina abanye sesikubeke kwabasobala ukuthi asiboni ke uncedo lwayo.
Umhlangano walamhla oqoqwe ngakohlangothi lwezamabhizimusi kuPollard Thematic Committee on the Economy ungenwe ngosomabhizimusi, inhlanganiso ezimela isebenzi, abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe, abenhlanganiso ezisebenzisana lozulu ama-development partners kanye leziphathamandla zengatsha ezehlukeneyo zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Iziphathamandla zempilakahle zithi lokhu zisagcine esibhedlela seWickings Hospital eHarare owesifazana osebenza edolobheni leWuhan kweleChina obecathangelwa ukuthi ulegcikwane lecoronavirus eselithiwa yiCOVID-19. Obona ngokwenqabela ukumemetheka kwemikhuhlane kuhlangothi lwezempilakahle kuhulumende, uDokotela Portia Manangazira uthi owesifazane lo ulakho ukugcinwa ukwenye iviki njalo. Uthi njalo basamelele impumela yenhlolisiso yegcikwane leli eyenziwe kwele South Africa. Owesifazane lo ulensuku phose ezintathu esibhedlela lesi eseWickings Hospital ahanjiswa khona esandafika eZimbabwe evela kwele China. UDokotela Manangazira uthi benze konke lokhu besenzela ukuba leqiniso lokuthi owesifazane lo kalagcikwane le-coronavirus.
We sent our reference lab and the regional reference laboratory which is situated at the National Institute of Communicable Diseases in South Africa. Usually they take a turnaround time of about 5 days, so we expect maybe Monday, maybe Tuesday. Normally they give us preliminary results.
Sahambisa okumele kuhlolwe eNational Institute of Communicable Diseases kwele South Africa. Bajale ukuthatha amalanga amahlanu ukuba bahlole abakuphiweyo. Sizathola impumela yakhona ngomvulo kumbe ngolwesibili.
So once the confirmatory results are consistent with what was found by the Chinese health authorities, by our national research lab and by the regional research laboratory, we will then be able to discharge you home.
Sizamkhupha esibhedlela kungatholakala ukuthi okuphume kunhlolisiso le kunjengalokho okwabonwa zingcwethi zempilakahle eZimbabwe lakwele China. Nxa kungenzakala lokhu sizamhambisa ngekhaya sibe sesihlala simbona sisenzela ukuthi kalagcikwane le-coronavirus. Sijale ukwenza lokhu ebantwini bonke abahamba endaweni okuqhamuke khona umkhuhlane lo.
Reported to the WHO that they are having COVID or coronavirus cases.
Aloke lawoke ngamazwi kaDokotela Portia Manangazire. Lokhu sikudaba lunye, abanye abahlala eHarare bathi bakhathazekile ngegcikwane leli. Omunye wabo ngumnumzana Peter Moyo omela iSouthton edale lePhalamende engowe-MDC oxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Yena umuntu uma ekwazi ukuthi khona indawo lapha vela khona kulomkhuhlwane onje osugcwele elizwe lonke uvele ukubuyeleni ngapha yena ekwazi ukuthi khona iyendaweni yakhe ngoba sizawutosa egwashu khona nganasazi waye ebuye ngapha ngoba lokhu kuyiya isonto yokudlala ngayo siyafa lapha abantu sisezathi kumbe siyadlala umuntu ebuye nje ukuthi khona azothela umkhuhlwane elizweni sibibele kangaka so sebe singafuni abantu abanemoya enjalo nxa ukwazi ukuthona uyagula kalume lanxa ungaguli kodwa khona umthetho wangapha yikuthi khona uyakufuzanga ubulilisihambelane okwakhaphezu bagcwele abachina asebenza lapha ezimbabwe abalokho besechina khona ngani ngoba umkhuhlwane lo ufuze ube babona ukuthi khona usuphelile sibili singayeza kathi umbe siyahleka umbe siyenza njani umuntu asiledele umkhuhlwane lapho abantu baphele njalo sesingela mali zangikhona ezokuthi siyelaphi abantu la
kukhanya ngazani sibili kuyethusa khonokho-ke kodwa ubona ngazani kungamiswa yini ukuthi abantu abakwele china bengabuyi kwele zimbabwe njalo labe Zimbabwe bengayikhona ngale eChina kungamiswa njani kodwa khonokho
akabane uhulumende government to government kabakhulume yikho silama-ambassadors amazwe atshiyeneyo ngabakhuphela abantu babo bahlale khona ngale abethu abagcwele eChina ngabake bahlale eChina khona ngapha banokubuya ngapha laba laba abangapha eZimbabwe bengayi eChina amazwe wonke aya kuyenza lokho kuze lokho kuphele lokho osokukhona elizweni asifuni thina ukuthi khona into zithiwa khona bathathe into lula nje babone ngathi yinto yokuhleka asifuni abantu abayizinto zobuzanga ngempilo zabantu kolokho vele asikufuni siyafa lapha siyazidubekela lapha silanithi la sila ngesiposto akula siphila ngeziprofita imijakula so bangabuya basibele lo mkhuhlwane singabayanga kangaka siyaphela phela
lo-ke ngumnumzana Peter Moyo omela iSouthern edalele ePhalamende engwebandla le-MDC ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 6175 laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 futhi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ugatsha lwezokusakaza olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe solwazise ukuthi abafuna ukusungula imisakazo bengathumela isicelo ngoba uhulumende usevumele imisakazo yamathelevision ayisikhombisa eyezigaba alitshumi leyemakolitshini alitshumi lasithoba munwe munye. Abafuna ukusungula limsakazo yamathelevision bamele bahlawule imali engamadola emelika angamakhulu ayithoba minwe mbili. Nxa kungasungulwa imisakazo emitsha eyamathelevision kuza kuba ngokwakuqala elizweni. Kodwa ngokuke kwenzakala eminyakeni edluleyo abanye besabela ukuthi abazaphiwa amalayisensi labo abayabe besekela uhulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomsakazo lodumo umnumzana John Masuku.
Kodwa kuyabe sekusiya ngokuthi izitishi lezi ezintsha zebe zinjani ngoba sibone kusikhathi esisanda kwedlula ikakhulu ngapha lama-community radio uhulumende engoyophambili obegijimisa indaba kukanti-ke kukhangelela ukuthi ama-radio lo njengoba engawezigaba ngakukhokhela bona bezigaba kodwa okuqakathekileyo nje kukhona ukuthi ngemva kweminyaka eminingi kakhulu kukhankaselwa ukuthi kuvulwe lamagagasi asevulwa ukuthi azavulwa ngendlela enjani umuntu wonke ulethemba ukuthi azavulwa ngendlela eqondileyo ehambelana nalokho okuvele kusenziwa kuhlu lwawo.
Kodwa siyazi ukubana ukuze umsakazo uphumelele kufunakala indleko ezandise ukutholakala kuloko kuthiwa ngama adverts. Ngomumo okhona ubonungani imsakazo le izenelisa ukuthi ibe khona kwesikhathi na njengoba sibona ukuthi umumo wakho uwome kakhulu.
Umumo umzima lale ekhona khathesi imisakazo ubuhle bayo ukuthi imibe ngingahulumende kuyatholakala imali ezisuka kwezinye indawo ukuze ibe ilokhu isesekhona. Kodwa sikhangelela imisakazo eziphile kodwa isebenzisa ubuntethi bayo, hhayi kunzima sibili. Uyabona lezi mali ezidingwa kuzabelo ukuthi zibhalele ukuthi zithole imisakazo izimali ezinkulu kakhulu, ongathi unakana ukuthi isithi isabelo semaphandleni eZimbabwe singathola imali enjalo kube nzima kakhulu.
Esikhathini esedluleyo sike sezwa abanye bekhalakhala ukuthi uhulumende upha amalayisensi inhlanganiso ezivele zisekela uhlangothi lwakhe. Ubona ungani akusezokwenzakale yini kwakathesi?
Akukhanya angathi kuzawuba njalo ngoba sibonile phela lapha kungakamenyezelwa ukuthi uhulumende nguye obevele ehamba phambili ehlangana nezabelo ezijiyeneyo. Njalo sithi sikhangela labo abevele bekhankasa abenjangebeZimbabwe Association of Community Radio Stations, amalunga abo amaningi ngibona ephandle kwalapho kutholakala khona ama-frequency. Ngakho-ke kukhanya kunzima sibili uhulumende nxa ngikhanyele kulesifiso sokuthi imisakazo le emitsha ezayo nayo ifana nelale ekhona khathesi.
Alo ke ngumnumzana John Masuku, umsakazi olodumo obekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama, sixoxa ngabesifazane ukuthi balandela ziphi inhlelo zokunakekela imuli phansi kobunzima obuselizweni kwezenotho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okay, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abebandla lama-Democrats khonapha kwele Melika abakhankasela ukuthola usekelo kuma-primary elections okudinga uzancintisa omela lelo bandla kukhetho lukamongameli welizwe oluzenziwa ekupheleni komnyaka babe lengxoxompikiswano idebate eyenzelwe esigabeni seNevada izolo ntambama. Iningi labaphatheke kule idebate bathethe lelo thuba lokuchothoza umnumzana Michael Bloomberg ongene okwakuqala izolo kule debate. Abethekelele eVictoria Falls babikwa sebebalutshwana kakhulu ngokucela ngekucele leZambia ngemva kokuba umongameli Edgar Lungu eveze ukukhathazeka ngokwehla kwesilinganiso samanzi. Kodwa abanini bhizimusi abasebenzela kulendawo bathi kuyimvama ukuthi isilinganiso samanzi sehle ngalesi sikhathi. Sokube lomuntu wakuqala osebulewe ligciwane le-coronavirus kwele South Korea, inani lasebefunyenwe belalo sebesedlula ikhulu kulelo lizwe. Lanxa umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa esithi ibandla lakhe lizatshengisela elizweni lokhe lonke jikelele lisola ukwehluleka kukahulumende, ibandla leZANU PF lithi ukutshengisela lokhu akusoze kusize ngalutho. Ngakho lithi okudingakalayo ukuthi umnumzana Chamisa angene kumanyano wePollard njengamanye amabandla aphikisayo bakhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa ngokuhluphayo elizweni. Umnumzana Chamisa utshele intatheli izindaba izolo ukuthi ibandla lakhe liqoqa kutshengisela lisola uMnangagwa ngokwehluleka ukuvuselela umnotho kanye lokucilibezela athi kwenzakala kukhetho. Abasakhulayo beMDC bahle baqala ukutshengisela eHarare izolo ntambama. ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo, lelunga le MDC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingqoqo.
Esikhala ngakho lukhetho olwatshontshwayo ngomnyaka ka-2018 sithi thina yebo kambe ukhetho lwatshontshwa osolusenza ukuthi kungabi le-legitimate, osolusenza ukuthi i-economy yelizwe ingakhuli iwe abantu bahlupheke. Bese sithi thina-ke yebo kambe langingasatshontshelwa-ke ukhetho, sesifisa ukuthi sihlale phansi lomongameli welizwe uMnangagwa sikhulumisane silungise udaba lololo lokhetho lwatshontshwayo, silungisise ukuthi i-economy singayivusa njani sisiya phambili, silungisise ukuthi kungasetshenzelwana njani abantwana beZimbabwe baphume kuhlupheke lokho kukhona. Yikho esikhala ngakho kwakathesha. Okuningi i-economy izazilungisa ezilunga ezikukhulunyisene kakhulunywa ngodaba lwe-legitimacy olukhona lokuthi kuyiwa phambili kwenziwani kwesokukhangeleleyo. Kodwa-ke okudanisayo yikuthi-ke uMnangagwa kafuni ukuphumela egcekeni, kafuni ukuthi abuye sikhulumisane, ufuna ukuqhubeka ekupolad ekhuluma nabantu abazange bathole amasisi ekhethweni oludlulileyo. Sizaqhubeka sisenza sidemonstrate ngokusemthethweni ngoba isisekelo izwe leZimbabwe siyathi kuvumele ukuthi sithengisele sikhono nesuku solayo.
Nanso Nkomo, bathi kona besazongena ezitaladeni ngobuningi lapha abe-MDC.
Uma besithi bona bafuna ukuthengisela, yebo yekuhle ukuthengisela ngendlela ekhona esemthethweni eyabe ibikwe emapholiseni, abantu bavunyelwa ukuthi abatshengisele. Kodwa lokho kokuthi abantu bazangena ezitaladeni, sibeze sikunanzelela phela ukuthi uma bengena ezitaladeni, umuntu ofanele ukuthi avikele abantu abalamabhizinisi, abantu abalezimota nguhulumende okhona. Ngaleyo ndlela yikho kusemthethweni ukuthi nxa umuntu ezathi angene emgwaqweni ayitshengisela, kufanele uqale ucele imvumo emapholiseni. Bona babe sebebona ukuthi uma sekuthe kwaqhamuka udlakela njalo kwesakubona kusenzakala kulesi sikhathi esidlulileyo, akusoze yini kuphambanise izakhiwo, akusoze yini kuphambanise ukuhamba kwabantu, akusoze yini kudistebhe kungumethi kuphambanise inhlalakahle omunye umuntu ongelani lezombangazo kumbe ofuna ukuthi azihambele ekhululekile senza ukuqondane layo. Yikho-ke lapho esingamthini nasikutsho ukuthi uma i-MDC isithi yona ifuna ukuthi engisela, ayikwenze phela ngokusemthethweni, kodwa lakho besitsho futhi njalo ukuthi bazimisele ukuthi akusoze kube lani lodlakela olungaphambanisa ukuphila ukuhle kwabantu kumbe ukudidlika kwempahla.
Baba Ndlovu, khona ukutshengisela kwenu libona ngani kuzaletha inguquko yini? Ngoba nxa uMnangagwa lingasahlala ngaphansi laye lakhulumisana, lizaqhubeka litshengisela phela kungabi lotshintsho.
Okwamanje asinike siprofit ukuthi utshintsho alusoze lube khona, kodwa thina silelungelo lokuthi nxa uhulumende naloo kaMnangagwa ukhona engafuni ukuthi kukhulunyiswane abantwana beZimbabwe bancediswe kulolu hlupho esinalo le-economy wayo, sizaqhubeka sitshengisela ngokunjalo. Yebo kambe okwankomo ukhulume ngokuthi amapholisa kuyacelwa imvumo kiwo, isisekelo kasitsho ukuthi kucelwa imvumo, sithi bayabikelwa bese kusiba kibo-ke amapholisa-ke njengokuba beletha-ke ukuthulela izweni ukuthi babone ukuthi-ke bazathumela kambe amapholisa azakhangela yini bazayenza njani kabe kokibo. Okwethu yikubazisa, kodwa sokujayelekile-ke ukuthi amapholisa siwabone-ke esebenzisa amandla abangelawo emisa-ke ukutshengisela esiyabe sifisa ukuthi sikwenze njengebandla le-MDC-ke. Ayisikho lokho, akukho-ke emthethweni welizwe leZimbabwe. Akumelanga sicele kibo imvumo, kodwa kumele sibazise ukutshengisela sizaqhubeka laphambili kuze kufike isikhathi sokuthi amukele uMnangagwa ukuthi khona sokube lokukhulunyiswana kulungise ingxaki le ekhona elizweni. Yebo kambe kuyakhulunywa ukuthi-ke uzimisele ukukhuluma, ukuthi uzimisele siyakuza katshengise ngezenzo phela, hathi ngamazwi ukuthi silokhu sizothi uzimisele. UChamisa is a phone call away from him.
I-Pollard baba Nkomo elithi i-MDC kumele ingene kuyo, abantu abaningi esikhuluma labo bayayisola bathi nguzero vela kulalutho ngamadlwane eliwenzayo. Uthini ngalokho?
Uma kuyukuthi i-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi kube lama-political parties amaningi athiyeneyo, njalo nje labo bantu bavunyelwa bakhontesta labo bemile njengamabandla athize, kanti namhlanje sesizababandlulula ngendaba yokhetho njani? angithi laphana kuthiwe owamayo ukuthi akonteste laphana kabuye eTafelkop sikhulume sonke ngoba naye wayene manifesto yakhe phela laphana. Ngibona ngani ibandla lezamthefu lapha litsho lona ukuthi sesingabantwana bezimbabwe sesidlule ekhethweni wonke umuntu kabuye sindawonye kungela ukuthi lwana uvalelwe laphana lwana uvalelwe laphana sikhangelisana njengokuthi singabantu bakhe.
Alo-ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga leZanu PF njalo wake waba ngummeli weinsiza South edalele ephalamende ubexoxa endawonye lelunga le-MDC umnumzana Edwin Dlovu. Umthetho osekulolongweni okuguqulwa kwesisekelo sombuso kwesibili ukhangelelwe ukuhlafunwa edale lephalamende kunsuku ezilandelayo umumethe ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kweziqondiso zokuba sedale lephalamende kwabesifazane abakhethwa phansi kwezigaba okubizwa ngokuthi i-proportional representation okweminyaka elithumi. Linguquko yamukelwe ngemibono ehlukileyo ngabesifazane bemhlubulweni weMandebeleni. Okuninga sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Abesifazana beMandebeleni bemukele ngemibono ehlukeneyo ukwengezwa kweminyaka ye-proportional representation edalele ephalamende. Abanye besithi kuhle ukuthi abanye bethi kumele kube lomthetho othi inani lokungamashumi ayisikhombisa kumele ube ngumthetho ohlala ukhona hathi ocelwayo. Unkosikazi Mildred Sandi olwela amalungelo abesifazana uthi bayakubongela kodwa kuqakathekile ukuba uhle ube ngumthetho opheleleyo.
Siyakubongela khonokho ukuthi i-proportional representation ye-66 isingezelelwe iminyaka engu-10. Siyafisa ukuthi iminyaka le ezayo kuzafika futhi 10 years. Sesibuya sicela futhi sibona ngathi kuqakathekile ukuthi kube la khonokhiyana ukuthi omama barecognize i-66 leziyana azibe yi-permanent seats zabomama.
Unkosikazi Harriet Nkomo uthi kuyajabulisa ukwengezelelwa kweminyaka ye-proportional representation.
Isifiso sethu sithi ngakuthwashwa kuyaphumelela singadaba okunye okumangalisayo to find women abasebebaningi ephalamenti ngoba uma omama bengaba baningi into ziyezwakala singoba thina siyawuhlaba umkhosi hayi imbijana.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Jane Mlalazi uthi bayawamukela loba nje bengaphiwa amathuba okukhuluma emihlanganweni eyakha isizwe.
Sakwamukela ukuze omama labo baphakanyisiwe ngendlela esifisa ngayo kodwa omama asiphiwanga ithuba lokukhuluma. Ukhuluma obaba leyi uthi kuphela omama asiphiwanga esiyithi esilobunzima obukhulu kakhulu.
Unkosikazi Thisa Nare uthi kuhle kodwa bakhangelele umbuso wezabelo ukuze wonke umuntu ongumama aphatheke hathi ihlekana.
Kumele wenze i-devolution implementwe ukwenzela ukuthi wonke umuntu ongumama from ama-regions wonke abe le-access yokuyafika kuleyo ndawo kungathathwa abantu abasuke esigabeni esisodwa.
Isisekelo sombuso esitsha esaba ngumthetho wesizwe ngomnyaka ka-2013 kusahluko 124B sasiphe amabandla aphatheka kukhetho ukuba ibandla lebandla lizaphiwa izihlalo phakathi kwezihlalo ezingamashumi ayisikhombisa kusiya ngokuthi bathole amavoti amangaki esigabeni okweminyaka elithumi okukhangelele ukuba kuphele ngesikhathi ilizwe lisiya ekhethweni ngomnyaka ka-2023. Kodwa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kwesibili kungaphumelela edale lo mongameli Emmerson Tambutso Mnangagwa akuvume ngokusayina kube ngumthetho kutsho ukuthi i-proportional representation izaqhubeka njalo okweminyaka elithumi. Ngeviki edluleyo ekhuluma emhlanganweni labenhlanganiso ezizimeleyo esigodlweni sakhe ese-State House woBulawayo umongameli Emmerson Tambutso Mnangagwa utshele abantu ukuba ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kwesibili kuzapha abesifazana ithuba lokuba baphatheke edale lephalamende okweminyaka elithumi bemele amabandla abo njalo ukhangelele ukuba idale likwamukele. Obona ngezemithetho edalele Pollard, umnumzana Lavimo Maduku laye utshele intatheli izindaba ngeviki edluleyo ukuba kukhona okunye abangavumelani lakho kubhili leli. Ngakho ke sebebhalele uhulumende ngabakhala ngakho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoye, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisayo, igama lami nguChris Gande, ngisithatha sidibaneni njalo kusasa kumbe ekuseni ngo-fast 6 lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.